Pele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
ibe khona for a week ikuyinyamalala o kubuye kugcwala idizili ipetroli ingabi khona kumbe kube le petroli idizili ingabi khona. So into yangkhona i-very erratic ungayizwa ukuthi ngabe uyavuma evelelebe le mali ekuthi kwenelisa ukustokha i-fuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele kwi-problem mina le ebakhona.
Udubo lokusilela kwamafutha ezimoto awepetroli lokhu luqhubekela phambili lanxa uhulumende esithi usethenge amaningi njalo uhlupho lolu luzabanganeno ngale impelansonto.
Ninye lesigayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisi sithi sokungokwani manje ukuthi izesi sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho uzuthi amagetsi ahamba ngo-2 akasekho atshone engekho elale engekho evuke engekho thina sasebenza sikhathi bani.
Iningi lihlaba umkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amaningi phansi kohlelo lokwabelwa amagetsi osoluqoqweni ngabenkampani yezesa. Ukuhlelo Woza Friday kulivikisi lomculi wengoma zomdumo we-Afro Jazz uSipho Mbambo odume igama lokuthi Zimdabuke. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Usibalukhulu webhanga lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Manguta utshele iStudio 7 namhla ukuthi uhulumende usethole imali yezigidi ezingamashumi amahlanu amadola i-$15 million yokuthenga amafutha ezimoto awephethulo njalo kukhangelelwe ukuthi abe esekhona emagalajini wonke kuyonale impelansonto. Uthi imali le ngeyama-lines of credit abe selungele ukusebenza njalo amanye azavuthwa ngemva kwamaviki amabili. Ubegcizelela amazwi kamphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagetsi umnumzana Joram Gumbo namuhla kulandela umhlangano wedalela ekhabhinethi izolo. Umnumzana Gumbo uthi obekubangela ukuswelakala kwamafutha ephethulo ekuphuza kukahulumende kubhadala amankampani akwamanye amazwe athenga lamafutha kodwa wona amafutha ekhona. Uthe ukusilela kwamagetsi kubangelwa ukuthi amanzi asemalutshwana edamu le-Kariba njalo amalahle ewange power station awatholakali lula. Wengezelele wathi uhulumende uzathenga amagetsi eMozambique ukuqeda lolu hlupho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lo mnumzana abekezela Madoma Afuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Iproblem ekhona sise imali yangkhona abayidingangi pongipho yena le imali iza kuba khona maybe njengokutsho kwabo bethenga ifuel isilase another 3-4 days for to a week kungani ukuthi ehlwe. After that kubuye futhi kubuyele behlala inyanga yonke bedinga enye imali lokhu esithontisela lokhu esithontisela ifuel ibe khona for a week ikuyinyamalala o kubuye kugcwala idizili ipetroli ingabi khona kumbe kube le petroli idizili ingabi khona. So into yangkhona i-very erratic ungayizwa ukuthi ngabe uyavuma evelelebe le mali ekuthi kwenelisa ukustokha i-fuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele kwi-problem mina le ebakhona. Sengenelisa ukustokha ukuthi one time bethenge ngathi lasta a month or 2 months then sebelokhu bedinga ngapha sisebenzisa yena le asoze siphinde sibuyele emalayinini. Asikho kokuqala bebesisho ukuthi bathole imali engayo sikhuluma nje mina khona lapha eGwanda sile 5 days singela fuel ize yabuya namuhla egaraji nelilodwa. EQ yefuel ibidonsa almost about 3-4 kilometers egarajini eliyi-1 and ibathatha ukuthela ekuseni kathesa kusela siphelile ezinye imoto lokho ezisemalayinini. So even ngazi kuyena le zathola imoto akudry zizayibutha isilast a few days siphinde sibuyele futhi kuroutine yena yale esiyijayeleyo.
Siyamuzwa njalo uhulumende sithi ukusilela kwamandla amagetsi okukhona kathesi ngezemvelo ezibangela lokhu.
Abantu bakhona ukuthi vele abathembakali they will always have an excuse not a reason for any problem esihlangana la. Bakwazi ukuthi bengathi ama-levels amanzi e-Kariba aphansi sizavuma ngoba sila nje singakuprova ngayo ukuthi kambe yikho kumbe kayisiko. Akuzwakali ukuthi amalahle azasilela thini ewanki. Sarikathe siwanki kholeyari sidilizi. Literally sidilizi ngilandela izifo ngenxathi kwehlike kanti umanager ukuthi izinto zime zingereliable ukucontinue kunjalo. So hhayi, i-excuse nje siyitholayo, akula reason ukuthi ewanki akula malahle. Akula malahle ewanki, amalahle ayenzenjani ayina. Kula malahle azagejwa for another 200 years ewanki.
Isisusa sodubo yisiphi njalo kungalungiswa njani ukuthi kungabi kuqogelelwa imali okwesikhatshana?
Khona ukuthi asilamali yethu estate eqinileyo, yikho kwezukuthi sibe lama-problems wonke wona lawo. Angeke sithembe i-United States dollar, sasomali yethu.
Lo mnumzana abekezela maduma afuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye esegwanda. Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz ku-shortwave. Iningi lihlaba umkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amaningi phansi kohlelo lwakwabelwa ugetsi osoluqalwe ngabenkampani yezesa. Abezesa bathule umbiko othi amandla la aseqala ukusilela kubangelwa yikwehla kwesilinganiso samanzi edamu leKaribha lapho sokusithiya ubathabile masuku. Usethulela lolu daba ngokugcileyo.
Ikhampani ebonwa ngokugaywa kwamandla kagetsi eyezesa ibika ukuba isilinganiso samandla kagetsi agaywa esitishini seKaribha siza kwehla kubangelwa yikungani kuhle kwezulu lonyaka. Ngakho amanzi aseKaribha malutshwane genelisi ukugaya amagetsi angenela iZimbabwe yonke. Izakhamuzi zakobulawayo ziveze ukudana zikhala ngokuthi ngabe izesa iyakhipha umbiko ngaphambili ukuthi izacitsha ugetsi ngaziphi insuku ukuze zenelise ukuzilungiselela. Omunye wabosomabhizimusi umnumzana Lucky Ngwenya uthi ibhizimusi ayisahambi kuhle ngoba kungasebenzeki nxa kungela getsi.
Ningelesigayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisisa ukuthi sokungokwani manje ukuthi izesi sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho uzuthi amagetsi ahamba ngo-2 akasekho, atshone engekho, elale engekho, evuke engekho, thina sasebenza sikhathi bani ngoba khathesi akusela business. As a business person I'm no longer doing business because of amagetsi. So sicelani i-government iyenze something.
Unkosazana Alice Ncube osakhulayo oziqhajileyo ngokuthunga impahla uthi selahlekelwa ngabathengi.
Mina ngiyathunga impahla, khathesi isikolo bezivulwa, abantu bebezothungisa ama-winter uniform kodwa ngigcine ngesenelisa ukuthi ngiqede ama-order onke ngoba amagetsi ayahamba. Ayahamba ekuseni azaza ayebuya ntambama, ngitshone vele engazange ngike ngisebenze. And i-customer ngeza kuyibekezela, iyadlulela phambili, ethenga phambili. Mina njengami ngilahlekelwe imali khathesi shoe isikolo zivulwa. Ngapha amagetsi uyabo wathengile cash power, waphinde bawathathe futhi. Hayi, thina kweZimbabwe sawazi shoe.
Unkosikazi Lungile Sibanda ongumhlali wakobulawayo uthi ukuhamba kukagetsi sokubulala impahla yendlini.
Mina njengomhlali walapha kobulawayo amagetsi asithwala senzima. Njalo abasitele ukuthi ayahamba, impahla sezifile, kuyatsha amafriji, kuyatsha everything. Abantwana esikolo bahamba bengadlanga. Ngeke uvukise umntwana ka-grade 1 lo-0 lo-ECD ukuthi avuke ageze ngo-5 ngoba usuku sutsha amagetsi ayabevele engasekho. Sithwele nzima.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo unkosikazi Sizwile Bhebhe uthi abantwana sebethola kungaphekwanga bevela ezikolo.
Amagetsi lawa asesithwalise nzima ngoba ahlale ehamba nsuku zonke. Silabantwana abakumele abe esikolweni, siya-ayina, akula magetsi. Abantwana labo bakhala ngendlala, bayatshayisa bethola kungela magetsi angakaphenduki. Laba abancane bethola kungaphekwanga. And then ndohlupho futhi okuthi le gasi yakhona la ayisathengeki bantu, hhayi. Iyadura la ithengeki, kunzima.
Amabhizimusi izibhedlela kanye lamakampani asebenzisa amandla kagetsi amaningi athi lokhu kulakho ukubangela ukuwa ngamandla kwesimo somnotho welizwe wona ovele ungamanga kuhle. Ukuhamba kwamandla kagetsi sokuthwalisa enzima uZulu wakobulawayo iningi liveza ukudana ikakhulu osomabhizimusi bethi akusasebenzeki. Abezesa bethule umbiko othi isilinganiso samandla kagetsi aphewa eCaribbean selehlile kakhulu kubangelwa yikuba amanzi asemalutshwane ngenxa yokungani kuhle kwezulu ngendlela ebikhangelelwe ngomnyaka lo odlulileyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Abenhlanganiso ezichiyeneyo ezisemsebenzini wokusakaza bethule isicelo kumalunga edale lePhalamende ukuba baluhluzisise udaba lwemsakazo yezabelo bafuqe udaba lokusungulwa kwama-community radios. Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sicelo senziwe emhlanganweni weziphathamandla eziphatheke emikhankasweni yokuthukululwa kwamagagasi owenzelwe ewetheleni yeJameson eHarare owe-All Stakeholders Conference on Community Broadcasting oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Amnesty International isebenzisana labeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, leye-UN Democracy Fund. Omunye wabaphatheke kulo mhlangano engumqondisi womsakazo owe-Radio Voice of the People, uMnumzana John Masuku, uchasisa ngokuqakatheka kwemisakazo yezabelo kuntuthuko yelizwe.
Iqakatheke ukuthi ngiyezabelo khathesi anti uyabona lapho kube lemonakalo echiyeneyo ochimanimani labochipingi eminye imisakazo leyapho ngibuya okwesikhathi esifitshane naso sihambile okwenzakala suku ngensuku ngakusekho le misakazweni kodwa-ke ngakulo msakazo wesabelo ngawuqhubekela phambili lokukhuluma ngezinswelo ezijiyeneyo.
Umgcinisihlalo wekomidi ebona ngezokwethulwa kwemibiko lokusakaza edale lePhalamende eye Portfolio Committee on Media, Information and Broadcasting, uMnumzana Prince Dubeko Sibanda, utshele lumhlangano ukuba bazoyithwala lingqobe abayinikezweyo ukuyaluphakamisa edale lePhalamende loludaba.
Samelela ipolicy framework kahulumende sikhangelela ukuthi ama-stakeholders kuma-community radio initiatives kufuze bona labo bephume mhlawumbe ne-framework abayikhangelela ukuthi yiyo indlela abacabanga ngayo ukuthi ama-community radio stations egijiniswe ngayo.
Ukhuthaza benhlanganiso ezikulolu hlangothi uSibanda ukuba bacace kulokho abakufunayo ukuze kuphele ukwesaba uhulumende alakho kwezokusungulwa kwayo. Omunye njalo olilunga lale komidi ebona ngezokukhitshwa kwemibiko uMnumzana Albert Ngulube uqonqosela ngokuqakatheka kwemisakazo yezabelo ekulondolozeni amasiko lendimi.
Nxa ngamathangani ngamakhalanga ngamazeli kabe liridi yabo izabatshela ngolimi abaluzwisisayo bazalalela even amasiko abo bazahlonipha. Iyancedisa untuduko endawo lokuthi abantu bazizwe ukuthi they are part and parcel. I-constitution ithi sile 16 languages sile masiko esivela asiyaboni whether i-radio but bangazibona labo-ke amachangane gida isichangane sabo amavendi bagida okwabo. I think they will feel part and parcel with the part and parcel of this country.
UMnumzana Mvelo Zondo ngomunye wabaphatheke kule mikhankaso yokuvulwa kwale misakazo yezabelo esebenzisana labentepe community radio station eseGwanda. Bona basanda kwethekelela kwele Kenya lapho kubikwa kule misakazo yezabelo engamachumi amane ukuyabona ukuba baqhuba njani abakulelo lizwe.
I-Kenya Broadcasting Authority ayi-invite abantu abalesifiso sokubroadcasta ngezabelo kodwa abantu bakhona ukuthi bevule iwebsite bezi download the application form. The application form yakhona e $10, which is 1,000 shillings. Kuthi i license yona izoba yi 30,000 shillings elingana le $30. Kukanti ke ngapha kwele Zimbabwe ukuze uthole leyo license nxa uthe wanyuswa kumele wehlukane le mali engange 2,500 United States dollars.
Abangenela umhlangano baveze ukukhathazeka ngokungaphumeli egcekeni kwahulumende ukuthi yini inkinga evimba ukusungulwa kwemisakazo ezimeleyo ogoqela ama-community radio stations, lanxa waveza ukuba kuzovunyelwa alichumi ukuthi aqale ukusebenza kuleli. Lanxa eleZimbabwe lingelinye lamazwe aqala ezokusakaza ezansi yezwekazi le-Africa kanye lele-South Africa ngomnyaka 1932, kubikwa kuyilo eselisalele muva kwezokuvulwa kweminye imisakazo kulomhlubulo. EleZambia libikwa selile misakazo edlula ikhulu 101 radio stations efika phose amachumi ayisichiyagalolunye ayo kungezabelo 86 community radio stations. Kuthi eleSouth Africa lona selinemisakazo yezabelo efika phose amakhulu amabili 165 community radio stations. EleMalawi selinemisakazo edlula kancinyane amachumi ayisikhombisa 72 radio stations. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Live Talk namhla sikhangela udubo lokusilela kwamafutha ezimoto elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress ANC libikwa lilokhu likhokhela kumavoti asebaliwa awokhetho oluqhutshwe ngolwesithathu. Phakathi kwalimpumela ibandla le-ANC selithole isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini, kuthi eliphikisayo elikhokhelwa ngumnumzana Julius Malema ele-EFF langezelela izihlalo lathola isilinganiso sokulichumi ekhulwini. Abomanyano webutho lokusebenzelana kwele Melika lelezwekazi le-Afrika ele-US Africa Command, AFRICOM, lithi libika ukuba ukuhlasela okwenzelelo butho entabeni ezeGolis kwele-Somalia endaweni ezihlala beqembu lamalwecatsha we-Al-Qaeda kuphumelele. Iningi labantu lithi kumele ibandla le-MDC lilungise ubukhokheli balo njengalokhu okwethulwe ngumthethwandaba othethe lesi sinqumo sokuthi umnumzana Nelson Chamisa akakhethwanga ngemfanelo ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ukuba ngumsekeli wakhe. Bakhona njalo abathi kukhanya ibandla le-ZANU-PF yilo elibasela udaba lolu kwenzela ukubhidliza ibandla le-MDC. UGibbs Dube Studio 7 uxoxa labethule okusezifubeni zabo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Umnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF usungula lolu daba.
Khangela nini into leyo ihamba njani le? Into le ayinaku-ZANU-PF phakathi. Into le kahle kahle nxa singatshayinja sihla umphini imiso. Ubaba uTsvangirai wayenomsekeli wakhe abakhethwa bonke ekhongresi okuthiwa ngumama Thokozani Makhubhe. UMakhubhe lo udalwa ngaba kulamaNdebele kumthwakazi omuhle. Lindebele nxa sikhangele njalo umuntu wesifazana. So uTsvangirai watshengisa ukudelela abantu besifazana ngoba yena wathi sebona ukuthi kona usengani sekuthathekile. Wabona ukuthi no, angeke wajiya umbuso wakhe lowo emntwini owesifazana number one, two olindebele. Kodwa khonapho isapoti yabo enkulu ikhona ngapha emaNdebeleni.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Wothi sibone silo baba lapha-ke osecingweni uGreatman Mkhwebo.
Bona sengathi i-MDC nje ayimamele umthetho ngoba ambona ukuthi khona umuntu ongaba ngaphezulu komthetho. Isinquma sibekiwe sibekiwe ngoba eqinisweni noma ungaba ukhumbula emva vele naye even umholi we-MDC uyazi ukuthi into eyenzeka yaba liphutha. Umuntu mina ngazi kakhulu ethethwa iCongress ngomthetho ngoba kwayena uthanisa la evele liloya oyazi umthetho kumele ukuthi yena ahlale alinde iCongress noma ukhuphe ebambe ebambe kwesikhathana and then iCongress mayisifikile sengakhethwa kusemthethweni ngoba lokho eqinisweni vele hayi akukho emthethweni.
Mina ngibona anthi abantu besintini vele ngabe bayaphuma into enze MDC because vele kuyacaca nje ukuthi khona akukho lapho ababhalwe khona.
Ujohn caca mama.
Hayi kuyacaca vele ngoba uyabona nje uyena uthwankira into ayenzayo vele kwakucacile nje ukuthi vele abantu besintini kabafuni bafuna nxa efuna ukuvotelwa kodwa nxa kuyikuthi sokumele ukuthi abantu besesintini ngapha bebenefiti kababenefiti lutho into abayenzayo kusetshenziswa kuphela same as into eyenzakala kuzana bona abantu besintini baba ngama-30 lokunjani vice president nxa sokumele ukuthi bengene bebambe izihlalo abasabambi lutho sebexotshelwa le njengezinja eziyabe zisekela inyamazana kodwa seziphuka isikhumba.
So wena lapho uthi izithukuthu zenja ziphelele ebuyena
ziphelele emoyeni vele kakulancedo abantu besintwini vele abantu bakomthwakazi kabayekelane le nto ezihlanganele abantu le nto enzisishoneni because vele yikho sokudala ukuthi kube lokuxabana nxa sikhuluma ukuthi konkhona thina ez abantu besintwini siyarojwa uthola uthiwa singama-tribalist but bona into abayenzayo ayibonakali ukuthi yiku-tribalism yini khona lokho.
Lapho-ke sizwe uGibbs Dubela labalandeli bomsakazo weStudio 7 bexoxa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ukhasi leVOA Ndebele. Umqoqeshi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi akulamehluko phakathi kweqembu lakhe lele Chicken Inn loba lona bona abazanqikelana lalo kusasa ngomgqibelo enkundleni yeBarber Fields. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngogcweleyo.
Iqembu leChicken Inn lingena kwimidlalo yeviki lesikhombisa yesigaba seCastellaga Premier Soccer League lihlezi endaweni yesine kungalani yemiklomelo ikanti iqembu leHighlanders lona lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni wengalani. Iqembu leChicken Inn lemiklomelo lwelitshumi lambili ngemva kokuba linqobe kwimidlalo emine lanqotshwa kabili kwimidlalo eyisithupha eseliyidlale lo nyaka. Ngakwelinye icele iqembu leHighlanders lemiklomelo emine ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqakane lanqotshwa kabili kwimidlalo eyisithupha eseliyidlale lo nyaka. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMartin Ndlovu utshele intatheli zindaba zemidlalo ngolwesine ukuba kulamehluko okhona phakathi kwamaqembu omabili.
We are at par. We just have not got our set of 3 points, but they've lost the same way we've lost.
Siyafana nje thina asikanqobi kodwa sesidliwe kumdlalo elinganayo. Okuqakathekileyo ngumehluko ozokuba khona phakathi kwethu ngemva kokuba sesidlale imidlalo engamathumi amathathu lane. Kwazi bani mhlawumbe sizaphutha imidlalo yalonyaka sesihlezi phezu kwabo. Ukhumbule phela sesidlale imidlalo eyisithupha kuphela lonyaka.
Kweminye imidlalo yesigaba seCastellaga Premier Soccer League ezadlalwa ngomgqibelo iqembu leHarare City lihlezi endaweni yesihlanu nxa usuka emsileni lizemukela iqembu elijeke amanye emsileni eleBulawayo Chiefs ngaseRufaro. Iqembu leChiefs yilo lodwa elingela ngitsho lowodwa umklomelo ngemva kokuba linqotshwe kwimidlalo emihlanu eseliyidlale lonyaka. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leMshowane Stars lizanqikana neqembu leBlack Rhinos enkundleni yeNational Sports Stadium. Kuthi iqembu leZPC Kariba lizadlala leqembu leNkezi Platinum Stars enkundleni yeNyamunga. Imidlalo iyaqhubekela phambili ngensonto lapho iqembu leTriangle United lizemukela khona eleCapes United ngaseKipo. Iqembu leRentals lizadlala leleManyika Diamonds. Iqembu leYada lizadibana leleDynamos ngaseRufaro. Iqembu leTel 1 lizachana leleFC Platinum enkundleni yaseLuveve. Kuthi iqembu leWange lizadlala leleChapungu ngaseColliery. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi wengoma zomdumo we-Afro Jazz uSipho Mbambo odume igama lokuthi Zimdabule. Asizwe xoxa lo Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Ababaningi abahlabeleli abacula umdumo we-Afro Jazz kwele Zimbabwe. Ijakala koMbambo ngomunye wabalutshwana abangena kulo umculo.
Lina ibizo lami nguSipho Mbambo. Ma sengidlala stage ngibizwa ngoZimdabule. Kusho ukuthi mina ngakhulela endaweni okuthiwa kwaNkosikazi ngafunda primary yami elukala i-secondary ngayenza esiganda secondary school ukuhlabela ngiqale ngeminyaka yabo 1997-98 ebengineqembu libizwa ngokuthi umthombo wokuphila
umbambo obecula isiqathamiya kodwa waseguqula wangena kuziginqe ukuthi acule i-jazz njalo kukhona owamkhuthazayo ukuthi enze lokho
ngine-albhamu eyodwa ethi lungiselana abantwana nesingli eyodwa njalo ethi yona ngoba umama wami ngumtswana ithi yona umuhle ngesizathu sokuthi ngifisa ukuthi abantu bazi ukuthi udadewenu muhle umfowenu muhle ukwenzela ukuthi abantu bahlale bebambele
uyelona ngamini tenda ngaye ngisinyamthanda uyelona ngamini tenda ngaye
loba nje selesikhathi eside icula uzimdabule khakabili amadlala nje amanene
yamthanda lo muntu Yenhliziyo yami yonke
umuntu angenza ngajabulela ukuhlabela ngumfowethu okuthiwa ngu-Elijah owayehlabela kusunduza boys but ma bebuya phetheya weza wangitshela engikhuthaza ethi hayi mfokababa njengoba unaso isiphiwo sokuhlabelela ngicela ukuthi italenti lakho ungaliyekeli ngase ngivula-ke la menye igroupu i-jazz ngiyakwazi ukuyicula ngiyayithanda futhi njalo ngumculo o-international ngase ngithi hhayi-ke ithi ke ngitshintshe unyawo kancane ngingene ku-jazz hhayi umculo bawamukela kahle kakhulu
kodwa ukuthi ngiyamthanda ngoba nguye kodwa nguye kodwa lomuntu
Bosela ilizi kubalaleli ubatshele ukuthi bengakuthola ngapi
Thengani izingoma zabahlabeleli libathandayo kakhulu umuntu wakini futhi ube proud ngaye imusic yakithi sibe proud ngayo mina ngitholakala ke ku Twitter Instagram it's zimw_zw ungacheka uzimw productions yo ilokhu njena i-Facebook page yami kanti-ke ngiyayiphendula imibuzo yabafuna ukwazi ukuthi ngingubani ngenza kanjani njalo lama-contact details bangabe kulo msebenzi ngiyabonga kakhulu balaleli be-Studio 7 sithi kwasibe nani amen
Pandela emzansi uzimdabule umculo wakhe ohlakazayo eAfro Jazz nguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday libe nempela sondo emnandi igama lami Ezra Jesus Band
yamthanda uthi naye uyangithanda ibona ngezenzo salambe
yeboke umculo we-Afro Jazz ovela kuSipho Mbambo odume ngegama lokuthi zimdabule uhlala iSouth Africa kodwa yena uvela-ke konkosikazi singakehlukane-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela udubo lokusilela kwamafutha izimota kanye lamagetsi kuqhubekela phambili elizweni olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela nsonto enhle
si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.